ndaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC. Ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 19 kuZibandlela 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, indodakazi kankosikazi Grace Mgabe, indodana yakhe uRussell Gorelaza uthwaliswa nzima emngceleni wePlumtree lamuhla, lapho abefuna ukuchapha le mota ezinentengo ephezulu ezintathu.
Ngokuthi laba bevotile amavota sifaka wathathwa ngamakhemeni ezanu kuwadinye ngayinye bebhalwa phansi ukuthi bazavotela polling station. Sesitsho ukuthi lokhu yindlela ekufuna ukwethisela abantu ukuthi babekwazi ukuthi polling station le izaphuma amavoti amaningi ongakanani.
Inhlanganiso ebuthelele inani lezahlakalo zokuhlukuluzwa eZimbabwe Peace Project ithi abasekeli bebandla lezanu PF bahlukuluza abangabhalisanga ukuvota. Owaye ngumsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko ulokhu elindwe ngamapholisa njalo ethola iholo ayevele elihola. Silengxoxo legqwetha lakhe uMnumzana Worsman Ncube. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Indodana kankosikazi Grace Mgabe uRussell Gorelaza uthwaliswa nzima emngcelweni wePlumtree lamhla, lapho abefuna ukuchapha le mota ezilentengo ephezulu ezintathu. UMnumzana Gorelaza ube le mota ezintathu ezemhlobo weRolls Royce, iBentley leFerrari ezibiza amakhulu ezigidi zamadola nganye. Ubikwa ubesalelwa ukuchapha umngcele ebuzisiswa ukuthi ufuna ukuya ngaphi lalezi mota ezisegameni likanina uGrace Mgabe. Kodwa uze wavunyelwa ukuchapha wangena kwele Botswana esithi udlula esiya kwele South Africa. Owaye ngumsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko ulokhu elindwe ngamapholisa njalo ethola iholo ayevele elihola. Igqwetha lakhe uMnumzana Worsman Ncube, ongumkhokheli welinye lamacele eMDC, utshele iStudio 7 ukuthi uMnumzana Mphoko waya emthethwandaba ukuthi aphiwe imfanelo zakhe ngokugcweleyo, hatshi ukuthi kaphiwa lutho.
Indaba ama-pension sabhalela uhulumende khona ngale kwabe cabinet. Sibakhumbuza ukuthi ulamalungelo akhe ubaba uMpoko angaphansi kwesekelo sombuso welizwe i-constitution, ngoba ungaya esigabeni sesi-102 se-constitution uzathola ukuthi enana kubhaliwe khonapho ukuthi umuntu ade engu-president kumbe engu-vice president kumele abe le-pension elingana leholo le-vice president onguye osesihlaleni ngesikhathi kubhadalwa leyo pension. Njalo kumele abe lama-allowances, abe lokunye okunjengokwe-security okuyabe kubhalwe ngaphansi kwe-Act of Parliament. Yikho-ke sabakhumbula ukuthi hhayi kulamalungelo lawa.
Kodwa siyabona ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa wethula umthetho okufaka sobala ukuthi imali yona le ipension izaphiwa owayengumongameli uMgabe, akukhulumanga ngomphoko. Manje liza kuhambisa njani khona?
Hatshi ke khonapho uyabona ke baba ngoku umthetho ka former president ama benefits lama allowance yiwo adungakabi khona. Ngichasise khona indaba ye pension ka president lo vice president, former president lo former vice president kubhaliwe already, kubhaliwe kulotshiwe constitution ukuthi pension yakhe likholo lalo obambe isikhundla soneso ngaleso sikhathi kubhaliwe. Okungabhalwanga okuthiwa ke kuzabhalwa ngaphansi kwe-act of parliament lama-regulation ngama-allowances lamanye ama-benefits anjengokuthi o-holiday, o-medical aid, okokuthi uzahlala ngaphi. Yikho okungekho ku-constitution kuthiwa kuzaba ngaphansi kwe-act of parliament langaphansi kwama-regulations. Lawo ma-regulation okhuluma ngawo yiwo ama-regulation ke asebhala ukuthi okuka-president kuzaba yilokhu, ngoba upresident ebesilaye nguyena lo yedwa umgabe wayengasoze azibhalele yena ukuthi ama-allowance lama-benefits akhe angaphuma esikhundleni azaba yiwathi.
Umnumzana Weshme Ncube ligqwetha likamnumzana Phelekezela Mphoko owayengumsekeli kamongameli welizwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe sezikhuphe imbono ehlukeneyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Roy Bennett, wayengumgcini sikhwama webandla le-MDCT. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Roy Bennett ubhubhe engozini yendizamtshina yohlobo lwehelicopter edolobheni le-New Mexico kwelemelika. Imbiko yokubhubha kwakhe iqale ukuzwakala ebulenjini izolo ntambama. Owayengumphathintambo wezemfundo umnumzana David Coulthard ubhale enkundleni ye-Twitter ethi udabukile kakhulu ngokubhubha kukaBennett. Omunye wabasekeli bakamongameli we-MDCT umnumzana Nelson Chamisa laye uthe uBennett ngomunye wezizalwane zeZimbabwe obekade ezimisele empini yokulwela amalungelo oluntu kanye lokudinga ilizwe elilenkululeko. Abaxoxe le-Studio 7 bathe ukubhubha komuntu yikulahlekelwa kwabantu bonke. Ohlaziya ezombangazwe umnumzana Bongani Nyathi uthe uBennett ubeyindoda ekhutheleyo enesibindi obezimisele ukulwela ukukhululwa kweZimbabwe. Uthe ngumuntu obengabandlululi abantu ngombala wabo.
Kuyinto ebuhlungu kakhulu njalo silahlekelwe kakhulu njengesizwe seZimbabwe ngoba umnumzana Roy Bennett ube yindoda elesibindi ezimisele ukulwela iqiniso, ezimisele ukwenza yini ukuze aphumelelise lokhu akukholwayo yena.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe kulusizi ukuthi uBennett ngemva kokulwa kangaka elwela inkululeko yelizwe leZimbabwe useze wabhubha engazange abone iZimbabwe ekhululekileyo njalo esesiyabhubha esemazweni akhatshana.
Kulusizi ukuthi umuntu ngemva ode sebenzele ilizwe elobuciko ngokulima wathutha elizweni wasesiyathuthukisa ilizwe laseZambia ngenxa yokuthi thina sisuka singabi ne-tolerance either nge-tribalism kumbeni nge-race. So mbona ngazathi khonokho kuzabonisa ilizwe ukuthi ngezelo ngenketa betshabi eyenziwa ngurhulumende yena lo igcina ifake abantu nga ngoba uBennett ube ngumuntu ode esazi kakhulu ngento zokulima ukuthi ngabana obelokuya ngumuntu olapha i-agricultural industry tibiza qala.
Ohlaziya ezombangazwe ebulenjini umnumzana Alex Magayisa uthe uBennett ube ngomuntu wabantu obethandwa ngabantu akhelane labo eChimanimani. UBennett waduma kakhulu aze alelwe ngowayengumongameli uRobert Mugabe ukuthi abe lilunga ledale lephalamende, kodwa wamethesa icala eliphezulu elokugenqula uhulumende i-treason. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Silokho sikudaba olufanayo owayengumsekeli kamphathintambo wezemfundo yaphezulu uSenator Eddington Luto Taphela kasekho. UTaphela wayengusenator webulili mamangwe kubandla le-MDC, singakadatshulwa phakathi lesi sigaba elikhokhelwa umnumzana weshime Ncube kusukela ngomnyaka ka-2006 kwaze kwaba ngomnyaka ka-2011. Umoyi wazakala kakhulu njalo kwezemfundo, njalo engumfundisi wesonto ye-Methodist, akukaziwa ukuthi uzabekwa nini.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga linabalaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usichuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Inani lababhalisela ukuvota kuhlelo olongezelelwe amalanga liqhubeka liqansa kobulawayo lapho ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission lubikwe ukuthi luzaqhubeka lubhalisela ukuvota ngemva kohlelo olukhona manje kanye lokulungisisa okuningi kwalabo ababe befuna ukuguqula lapho abazavotela khona ngesikhathi bezaphiwa ixesha lokuhlola ukuba amabizo abo akhona kuluhlu lwabazavota. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inani labantu asebebhalise ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR Blizzard selisedlula 5,000, njalo ukubhalisa ukuvota kuzaqhubeka ngemva kwalolu hlelo emahofisini e-ZEC kobulawayo. Ekhuluma emhlanganweni eBulawayo Club lenhlanganiso ezizimeleyo obona ngezokhetho e-ZEC esigabeni sakobulawayo, umnumzana Innocent Ncube uncome inhlanganiso ezizimeleyo ngenhlelo abalazo zokukhuthaza abantu ukuyabhalisa ukuvota, ethi ngempela abantu bayabhalisa ukuvota ngobunengi. Ethi labo abafuna ukuguqula indawo zokuvotela bazakwenza lokho ngesikhathi behlola ukuba ngempela amagama abo akhona kuluhlu lwabantu abazavota.
Ngamalanga ladlulileyo kuze kuzofika lamhla, abantu asebethe bafika ukuyarejista bayedlula i-5,000. So luhamba kuhle kakhulu ngoba ama-CSOs lawa aphathisa kakhulu ukumobilize abantu.
Umnumzana Ncube ukhuthaze abantu ukuba bayebhalisa ukuvota ngobunengi bengesabi amapholisa atholakala endaweni zokubhalisa ukuvota ngoba bayabe besemsebenzini wokulondoloza ukuthula, hathi ukuzobopha abazobhalisa ukuvota.
Abantu ngiyabakhuthaza ukuthi amapholisa kalandanga amacala. Amapholisa alande ukuzogcina imitshina ukuthi kube lokuthula futhi.
Ilunga lehoza unkosikazi Magodonga Mahlangu uthi kuyadanisa ukuba inani labantu ababhalisa ukuvota liphansi, ethi abantu bathi abasakuboni ukuqakatheka kokuvota. Ethi abantu bafuna umbuso wezabelo ukuze bavote, bethi okwamanje kudlalisa isikhathi.
Ya, inkinga le ikhona kakhulukazi ngoba isizathu sisithola nxa singena lapha sikhuluma labantu, abantu bamathebeland bathivele ukuvota kubancedi ngalutho. Nxa sizambabonisa ukuthi no, lokhu kuya-affecta into ezinjenge-development, because nxa kusetshenziswa into zama-constituencies for development purposes thina sibabalelesi, but abantu kabathakazeleli kakhulu, bakhala ngokuthi i-politics noma kaze bevote bengavotanga impilo zabo azitshintshi.
Evumelana lo Mahlangu umfundisi uShadrack Ncube we-Agape Mission osebenza ngaphansi kwenhlanganiso ye-Christian Alliance bekhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa ukuvota, uthi bakhuthaza abazalwane ukuthi bayebhalisa ukuvota kodwa abantu bathi lokhe bavotayo akulantuthuko abayibonayo. Ethi bakhathazekile ngenani labantu eliphansi labantu ababhalisa ukuvota emaNdebeleni.
Thina kunto esiyenzayo njenge Zimbabwe Christian Alliance sikhuthaza kakhulu amabandla, sihamba emabandleni sikhuthaza amabishop ukuthi akhuthaze abazalwane babo ukuthi bahambe bayiregister kade bangaregister for EBVR. Abaningi bathi bona akwenzi ukuthi bangazi baqhubeke besiya register akaze kutshintshe lutho since 1980. We are also encouraging them ukuthi kuhle ukuthi ba register in case kube le candidate yabo abayifisayo ngaleso sikhathi le candidate ke sisiba khona nxa bengasa register ku BVR kuzaba affecta kakhulu.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota luqhubekela phambili kobulawayo noma nje inani labantu eselibhalise ukuvota liphansi kakhulu uma kuqathaniswa lezinye izigaba zelizwe okulakho okwehlisa inani lezabelo eziza kuba lamalunga edale lephalamende kanye lemali yentuthuko etholiswa izabelo okuzabangela ukuhlanganiswa kweziqinti ukuze kudalwe isabelo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Kusenjalo inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project iZPP ithi iziphathamandla zebandla leZANU-PF zihlukuluza abahlali bepulazini leHopley eHarare kanye labaku ward 13 eKadoma ngokuthi balethe amaphetshana atshengisa ukuthi sebebhalisele ukuvota ukwenzela ukuthi belobe phansi inombolo ezikuwo. Lokhu kubikwa kuzabonisa ukuthi bavotele bani ngemva kokhetho lanxa abenhlanganiso ezizimeleyo labamabandla aphikisayo bezama ukuchasisela abantu ukuthi lokhu akulasiqiniseko. Embikweni ewethule lamhla ntambama, inhlanganiso yeZPP ibaqamba ngamagama ababikwa besenza lokhu njalo ithi kuveza sobala ukuthi ukhetho oluzayo alusoze lube ngolukhululekileyo. Ukusenjalo umnumzana Pride Mokono isiphathamandla senhlanganiso yeRural Teachers Union of Zimbabwe uthi lanxa ingxaki sezimbalwa kuhlelo lokubhalisela ukuvota emaphandleni ukwethuselwa kwalolu hlobo kuqhubekela phambili.
Indiwe sitholayo emaphandleni ukuthi abantu bayakwanisa ukuthi beregister nje ukuthi kakhonxaqhangela into ezinyawo proof of residence ngoba ama-zekosters kube namandla okuthi bebhalele umuntu bonke munye ngamunye incwadi yokuthi uhlala ngaphi. Kodwa into esihlupha sibona esizenzakala endaweni eziningi ngokuthi laba bebevotile ama-voter slip awathathwa ngama-chairman ezanu kuwadinye ngayinye bebhalwa phansi ukuthi bazavotela ku-polling station. Sisitsho ukuthi lokhu yindlela ekufuna ukwethisela abantu ukuthi babekwazi ukuthi ku-polling station le izaphuma ama-vote amaningi ongakanani. Ngakho bengekela uvota ibizanu izakuba lokuzayenzakala. Ibona indlela ekufuna ukwethisela abantu kodwa nje indawo eziningi abantu bakwanisa ibe-register bengahlukeke kakhulu nendaba zama-voters.
Kukhona yini uhulumende kumbe amabandla ezombusaze akwenzayo ukuthi aqede lokhu ukwethuselwa?
Engakhuluma ukuthi inhlanganiso ezizimele zodwa ama-civic society lama-NGO yizo ezizama ukuthi zifundise abantu ukuthi hhatshi akula muntu ongabakwazi ukuthi uvotele ngaphi ngoba ivoti yakho yimfihlo yakho akula muntu ozakubakwazi lokhu. Kufuna ama-organization njengabo Zimrights labo iyaabona kakhulu ephambilini kokulwisana nodlelele nalokho okwenzakalayo. Amabandla lezombusazwe hhayi asikazi ukuthiwa behambile bekhuluma ngabantu iyakhula lawa aphilisayo betshela abantu lokhu sawabona nje ekhuluma emaphepheni kodwa emaphandleni asiboni asikezi ukuthi bake bafika bekhuthaza abantu lalo bebatshela ukuthi ukuvota khona lokhu hamba njani.
Ababalisike kwezinye izigaba zelizwe ezigoqela iwange sezwa abazali bekhonona besithi ababalisi sebetshona bebhalisela ukuvota njalo akusekho lokhuyana kokuthi umphathisikolo labanye besale befundisa abantwana.
Ababalisi abaningi vele abazange bethole ithuba lokuthi behambe bebhalisa abantu ukuthi bevote. Abantu kuwahamba nje abalutshwana bebekhona. Kodwa iningi leli esibona abantu befuna ukuyavotisa kutshengisa ukuthi uhulumende usehlulekile ukubhadala ababalisi imali ezikwani ukuthi bephile ngazo.
Lo ngumnumzana Pride Mokono isiphathamandla seRural Teachers Union of Zimbabwe sixoxelaye
eseHarare. Kusenjalo, uMongameli Donald Trump weMelika lamuhla wenelisa umnyaka owodwa esembusweni njalo kulungiselelwa idili emzini wakhe weMar-a-Lago eFlorida kusasa kunanza ilanga agcotshwa ngalo nyakenye. Lokhu kwenzakala ngesikhathi impumela yokudingisisa okuchiyeneyo iveza ukuthi inani labasola umbuso wakhe liyakhuphuka ngesiphangiphangi kukanti elabamsekelayo liyehla. Usanda kuhlambaza amazwe akuzwekazi le-Afrika kanye lele-Haiti njalo elemelika lilokhu licubungula ukuphatheka kwakhe ngokungekho emthethweni lele-Russia. Asizweni ingxoxo lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ngalolu daba.
Ye, bengisathi mina uDonald Trump ukungena kwakhe nje kwaba nokungeneliseki kubantu abaningi. Ngoba wangena eyile politician eyayibonakala ukuthi iza nezinto eziningi efisho yena ukuthi uza lo tshintsho oluningi, kodwa lolo tshintsho lwalubonakala ukuthi luphambene nenqubo ejwayelekileyo yezepolitiki emhlabeni. Akusuye muntu omele ukuthula emhlabeni, umuntu onochuku ochukuluza abantu nje bengamenzanga lutho. Ngakho ke uma ngabe ukuthi simbuka ngempela ngempela uDonald Trump akuyena umuntu oqonde ukwakha ukuthula emhlabeni, oqonde ukwakha uxolo, oqonde ukwakha intuthuko. Simbona engumuntu ongekho kuzona zonke lezo zinto ezijwayelekileyo kwinqubo omgomo yezepolitiki yasemhlabeni.
Abanye bengathi ulenhlanhla kumbe ngophunyuka bemphethe ngoba siyananzelela ukuthi bakhona ababelokhu bemsekela kumba yenzeni nje uyasinda kulokho kudlule.
Ukuthi ngophunyuka bemphethe singathi kuyindlela emchaza kangcono kuzofika manje ngoba kuningi asekwenzile obekade kungabe sekumbizele esidlangalaleni sokuthi ehlise esihlalweni ngama-American. Kodwa kukhona futhi enye into ebalulekileyo kakhulu ngoDonald Trump. Asikaze simbone uDonald Trump umbuso we-America la kube khona abantu abaningi abarizayine kangaka ngesikhashana esincane embusweni. Esikubonileyo kuDonald Trump abantu abaningi abarizayinile ngaphansi kombuso wakhe. Akade besezikhundleni eziphakeme kakhulu, into engajwayelekanga ukubonakala leyo. Ngenye into ebonakalisa ukuthi wona ama-America ewodwa baningi, sebebaningi abangagculiseki ngendlela abusa ngayo nalabo akade bemlandela ekuqaleni ngesikhathi engena. Ngoba ukuresigna kwabo kutshengisela ukuthi kuningi abangavumelani nakho noDonald Trump.
Lo umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abantu abaningi bavumelana lokwethulwe inhlanganiso ye-Human Rights Watch ethi akusoze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe lenyaka ngenxa yokuthi akukagoqulwa indlela okuzaqhutshwa ngayo ukhetho lolu. Ukuhlelo Zimbabwe Today esixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa we-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxa lo mnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu kanye lo mnumzana Khumbulani Ncube. Ndlovu usungula lolu daba.
Ngivumelana nayo kakhulu i-Human Rights Watch. It's almost impossible ukuthi eZimbabwe kube lokhetho olukhululekileyo ngoba iZANU-PF iyakwazi noma ihleli yodwa ukuthi angeke ngobe okhetheni olukhululekileyo. Isizathu kuyukuthi uyazana ukuthiwa idonki ungaze lifake ithayi ingabona umlotha liyawela phansi ligigiye ngoba ikhonapho elikholisa khona. I-ZANU-PF vele iyazakala nge-history yena leyo kususela ngo-1980 kwathiwa khona amabutho awabuyele kuma-barracks ngo-80 kuvotwa uLord Somers ethunyiwe vele England ukuthi azoconduct ama-election. Bona bachiya amanye amabutho bawafake kwama-civilian force phakathi kwabantu nezakhamizi kuma-village ukuthi ba-intimidate abantu babafosi ukuvotela i-ZANU-PF.
Baba Chumu, uyazwela lapha okwethulwa ngubaba uNdlovu.
Angazi kumbe uNdlovu lalawa abantu bona kube nokhetho oluhle sebengabanye balaba abakhulu ngebhayibhili na banensuku zokugcina kuzaba la maprofita amahla. Angazi ukuthi mina bawona la maprofita edum labana abangaboni into enhle vele ongena yibo vele engqondweni zabo akunanto enhle engenzakala noma ngazi ukuthi into ngathi as long as kungathintelanga kusayidi yabo.
Yes, bona ke silobaba uKhumbulani Ncube.
Ukhetho lwakhona akutshengisi njengeminyakeni ukuthi singathi thina hayi ukhetho solusondele mpela akutshengisi lutho. Amabandla aphikisayo asikaze siwabone ekhampeni abengisebhulawayo mna last month angizange ngibone ama-meetings amakhampeni nganjengaeminyakeni edlulileyo. So ukhetho lwakhona alukatshani nalungicacela ukuthi kanti lukhetho oluzaba lume njani noma i-ZANU-PF izaziqakezela nje izidlale le bhora lo iyodwa izihlohleli. Dube kutsho ukuthi mbona ingani i-ZANU-PF liyayazi from lakudala umsakazo weZimbabwe awukaze ukhulume into kumbe izifiso zikaZulu.
Lo umnumzana Khumbulani Ncube, umnumzana Joseph Chuma kanye lo mnumzana Bhekilizwe Ndlovu kuhlelo Woza Friday lamhla selomculi wengoma zokholo u-Abigail Moyembe uEzvachisa Spanda usethulela loluda.
Akujwayelekanga ukuba nabahlabeleli abadabuka eBhenga abacinezela ingoma zokholo. Iningi lijale ukucula ingoma aziphathelene namasiko esidongeni, kodwa ludade uthi yena ulikholwa hiko nje cula ezokholo. Bathele nembali yakho lokuthi ula madlalabe amangaki.
Asihlabela ngomnyaka 2001 ngama-album amathathu, Makabongwe, Makathembeka and Baskin Story.
Sebaningi kakhulu abaculi bengoma zokholo. Wena olamadlalaja amathathu, abantu bona bawukewela njani umculo wakho njengoba-ke ucula ngolimi lakho lwesitonga?
Ama-album amathathu lawa awokuqala nesibili abangangenzela kuhle, but this one obaskin is glory yamukelwa kuhle ngabantu kule ngoma yesitongeni ethi Ajane. Ingoma leyi wine i-award kuSkies Metro FM Award. It's a Tonga song and I bangayo. Most of the songs in Spanish song is fatigue that is in the good times.
Sikuhlelo Woza Friday siphethe u-Abigail Moyembe esiculela ingoma zokholo kamnandi. Ingoma zakhe ziyatholakala ku-iTunes naku-YouTube, njalo waxhumana laye emakhasini okuzilibazisa ebulenjini i-Facebook ne-Twitter. Dinga uthi Abigail Moyembe umsekele emlaleli. Pho yena kusasa yakhe ukhalela ukuthi uzathini wentombi yeBhinga.
Njengosithi wesitongeni i-future yami ngibona kakhulu ngi-investa kakhulu emantombazaneni asakhulayo ezintweni zomculo emakhaya, especially ngiyafuna ukuya emazweni ngi-expose i-talent lami outside Zimbabwe internationally nje, but inhliziyo yami kakhulu ngifuna ukuthuthukisa osithi wesitongeni ukuthi nabo bekwazi ukuthi baziwe umhlaba. Ngiyabonga kakhulu, ngithanda ukubonga abasekeli bami, abalaleli bonke all over the world lapho engajani kuyocula khona. Thank you so much. Kungayisini ngabe yanikhona.
<Yeah. laughs> onivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibane ningusasa.
Lati siyabonga
ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.